Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 kuphandula 2023 ngokhipha Dube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
umongameli Emmerson Mnangagwa kweleZimbabwe uthi iZimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kuvelela lukhutshwe ngokuthula.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba lenguquko kweleZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe.
Amabandla aphikisayo kweleZimbabwe athi akulakuthula elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kweleZimbabwe uthi iZimbabwe ikhathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe ngokuthula. Ukhuthaze njalo ukuthi wesule izijeziso zemnotho ezetheswa ilizwe lakhe. Ukhulume lokhu esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York kwelaMelika oqhubekela phambili namhlanje.
Umnangagwa utshele abasemhlanganweni lo ukuba izijeziso zenotho zibisela muva eleZimbabwe.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu lokulandelwa kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kuqhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula. IZimbabwe sineminyaka engama-23 inezijeziso zomnotho ezethethwa ngamazwe angentshonalanga. Izijeziso lezi zazihlose ukuphazamisa uzibuso wabantu beZimbabwe, ngakho-ke sikhuthaza ukuthi izijeziso lezi zesulwe. Siqhubekela phambili sibonga amazwe amalathi. Laloba kulezijeziso lezi abantu beZimbabwe bazinikele ukuthuthukisa ilizwe labo besebenzisa okutholakala kulo.
Using our own domestic resources.
Uqhubekele phambili esola kakhulu ukuphiwa imali kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labanye athi abahlamukela uhulumende.
We strongly condemn tendencies by some powerful countries who preach peace, human rights and democracy and yet clandestinely fund conflicts and the unconstitutional change of governments.
Sisola kakhulu amanye amazwe alamandla achumayela ukuthula amalungelo oluntu lokubusa kwentando kaZulu, kodwa kwelinye icele siba imali kwabahlamukela nabagubhukela uhulumende abakhethwe nguZulu. Sisola njalo ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho njengesikhali esisetshenziswa kubudlelwano labanye amazwe njengalezo ezethethwa iZimbabwe. Lokhu kwenza kungabi lokwethembana okudingakalayo ukuze kube lentuthuko yamazwe omhlaba.
Wengezelele sithi umnotho welizwe lakhe uqhubekela phambili ukukhula ngoba bathuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe kwezamabhizimusi.
Partners and investors are welcome, but guided by our own vision and national priority areas.
Siyamukela abafuna ukusebenza nathi belandela imithetho yelizwe lethu. Sibona intuthuko yomnotho emangalisayo eZimbabwe. Kuminyaka emithathu edluleyo, ilizwe lethu yilo elibe lomnotho okhule ukwedlula amanye amazwe ezansi e-Afrika. Phezu kwalokhu, iZimbabwe iqakathekisa ukuthuthukisa impilo yabantu bayo, ikakhulu abasemaphandleni.
Kusenjalo ekhuluma le ntatheli izindaba ze-SABC News izolo esemhlanganweni e-United Nations General Assembly e-New York, umongameli Cyril Ramaphosa uthe inhlanganiso yamazwe ezantsi yezwekazi le-Afrika, iSADC, izaqhuba umhlangano ozahlaziywa udaba lokhetho lweZimbabwe kulandela imbiko yabaphenya ukhetho abeSADC eyokuthi iZEC yehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Loba kunjalo, umphathi ntambo ogatsha lobana wabudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba uthi awusoze kube lolunye ukhetho njengoba lwaqhutshwa kuhle.
Bona zafamba zvakanaka angaitsanangura mafambiro akaita maelection ekumusha kwedu musi wa 23 August akaita mutserendende chaizvo.
Umhlangano lo uhambe kuhle ubechaza ukuthi ukhetho luqhutshwe njani eZimbabwe. Okulokhetho luqhutshwe kuhle kakhulu, umongameli Mnangagwa Nqoba, ibandla lethu leZANU-PF laNqoba.
Abebandla eliphikisayo ele-TCC bona bathi umlomo kawugcwalelwa mfula besithi akulantuthuko yomnotho kwele Zimbabwe njalo ukhetho luqhutshwe kungela kuthula. Umnumzana Decent Collins Bajila omele ilobhe ngulamagwegwe edala lephalamende uthi
ukhetho lwalonyaka belulukhetho bukade bulobuqili obukhulu kakhulu. Umhlaba wonke uyakwazi ukubonile lokhu. Kunjenje sivotile i-voters roll esetshenzisiweyo, kasiyazi kunjenje noma kuthiwa kuhambe njani. Abantu bebesethuselwa, sikubonile indawo eziningi kakhulu. Akulona iqiniso ukuthi ukhetho lwalonyaka luhamba kahle.
Umongameli Mnangagwa izolo uqhube umhlangano labanye abakhokheli bakwamanye amazwe abagoqela uRamaphosa, umnumzana Lorenco wakwele Angola, lomnumzana Philip News wakwele Mozambique. Ezinye ingcwethi zombusazwe zithi kaziboni kusiba le nguquko kwele Zimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations General Assembly ethi akumelanga amazwe athuthukileyo angenele kokwenzakala kwamanye amazwe. Umnangagwa uthi kumele kuguqulwe uhlangothi lwezomvikela olwe-United Nations Security Council ukuze amazwe onke abe lelizwi elifanayo kwezomvikela lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, umongameli Mnangagwa uthe amazwe athuthukileyo akumelanga angenele endabeni zombuso wamazwe asathuthukayo.
We strongly condemn tendencies by some powerful countries who preach peace, human rights and democracy and yet clandestinely fund conflicts and the unconstitutional change of governance for their own narrow interests. We further condemn the use of unilateral and illegal sanctions as a foreign policy tool at the disposal of some powerful nations.
Umnangagwa uqhubeke esithi ubunzima ubhekana neZimbabwe bubangelwa izijezo zomnotho ezethethwa leZimbabwe, njalo akulalizwe elelungelo lokutshela leZimbabwe ukuba lenze njani ukuhlonipha umbuso wentando kaZulu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezifana lomanyano we-EU, owe-SADC le-African Union zisithi eleZimbabwe kalihloniphanga umbuso wentando kaZulu ngendlela elenza ngayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ingcitshi ezicubungela ezombusazwe zithi amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuba uhulumende kaMnangagwa kafuni ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power, umnumzana Pride Mkono uthi kusobala ukuba uMnangagwa akasoze wafa wavumela ukuthi owakhe umbuso ayisiwo wentando kaZulu.
UPresident Mnangagwa uhambe eWashington kumhlangano we-United Nations waqhubekela phambili ngokukhalakhala kwakhe ukuthi amazwe asentshonalanga ekhiphe izijeziso azifake kuye labanye abangani bakhe lalawo asebenza labo uhulumende kanye lebandla lakhe kelezana uPF awabancindisela amalungelo abantu eZimbabwe. Ukukhalakhala lokhu hayi sizo into engamsiza nje yena labanye bakhe, ngoba kumele bananze amalungelo abantu njalo benze ukuthi ukhetho leZimbabwe lwenziwe ngendlela esemthethweni ebhalwe ku-constitution lakuma-SADC guidelines. Lokhu balokhu bekwehluleka bekwekela. Yikho nje sikhangela ukuthi izijezo zenotho lezi zizaqhubekela phambili bezifaka. Ukhalakhala lokhu vela kuze kutshintshe lutho.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nkosana Dlamini othi umnangagwa kafuni ukulalela loba ukucetshiswa ngamazwe phezu kombuso wakhe.
Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe akhona njalo la ama-sanctions. Ama-opposition parties kavunyelwa ukungena ezitaladeni etshengisela ngamagwaliba, hayi hatsho ukuthi belwisa kumbe besenza into besenza udlakela. Bayaliswa la yoma la ngama-sanctions njalo aphiwa inzalo yaseZimbabwe ngumnankakho. Sananzelela njalo o-reform laba babalisayo eZimbabwe kasilabo reform, kanti kunini amabandla aphikisayo khalela eze-reform.
U-Senator Felix Magalela Mafa uthi umnankagwa uzenza untando kayiphikiswa.
Umzwazwa ukufa lokukhala njengomzwazwa, iwabayi lifa njengelikhala njengewabayi. Yikho-ke upresident Mnangagwa olokhu ekhuluma ngama-sanction, sibona ngani ucatsha ngomunwe. Thina sikazi ukuthi ilizwe leli libolile ngenxa ye-corruption yokutshontsha igold, saba le-gold mafia lokungalandeli imithetho esithi.
Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF, umnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe liyathaba ukuba umnankagwa wethule umbiko oliqiniso.
Mnankagwa was very, very correct. The United Nations needs to be overhauled. It is reflective of the colonial situation where they are master. We cannot have a Security Council which is not reflective of all the populations of the world. And we cannot have other countries making decisions on behalf of the rest of the world whilst we as Africa have got no input. It does not make sense and it cannot continue. That center cannot hold.
Umnankagwa uhambele iziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kanye labanye abantu bangena imihlangano etshiyeneyo. Umnumzana Whitney Mjivayo usomabhizimusi oke wamiswa emthethwandaba esethiswa amacala okuqambula imali yokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga laye useNew York uthi uyazihambela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba wonke jikelele ekunanzeni ilanga lokuthula emhlabeni, abamabandla aphikisayo bathi akulakuthula elizweni. AbeZANU-PF bathi kulokuthula okumangalisayo lokuzotha kweleZimbabwe. Inhlanganiso ezikhuthaza ukuthula zona zithi kunenge okumele kwenziwe kweleZimbabwe ukuze kube lokuthula. Kubika kuMavis Gama.
Lonyaka usuku olwe International Day of Peace lunanzwa eZimbabwe kulezehlakalo ezimbalwa esezithe zehlela uzulu, ikakhulu abakumabandla aphikisayo afana lele Citizens Coalition for Change, lona elikhala ngamalunga alo alokhe engazi uthula. Kunje kulo councillor ka ward 4 emzini weEpworth umnumzana Lonwell Rungano obikwa ethunjwe ngabacatshangelwa ukuba ngabeZANU-PF ochaywe walimala kakubi. Walile ukukhulumisana lintatheli izindaba uCouncillor Rungano esithi ngoba usalindele imvumo evela kwabebandla lakhe. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eliCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi aqhubeka ehlukunyezwa amalunga ebandla lakhe engasazi ukuthula okungezelelwe kakhulu ngemva kokhetho olusanda kwenziwa ngenyanga edluleyo.
Kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe. Njengebandla sikakuchothoza kakhulu.
Kodwa usaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi bona kabasibandla elitshotshozela udlakela kodwa bekhuthaza ukuhlalisana kuhle kwabantu. UMarapira uthi kungakho bona njengebandla beluqakathekisa lolu suku olwe-International Day of Peace.
Because if you have looked since the inception of President Hidi Mnangagwa's term of office in 2017, he has emphasized again and again on the issue of peace, on the issue of oneness, on the issue of togetherness and brotherliness and sisterhood amongst us all as Zimbabweans.
Ngoba seloko umongameli Mnankagwa waqalayo ukukhokhela ngo-2017 uhleze egcizelela njalo nje ngodaba lokuthula, udaba lomanyano, udaba lokubambana lobuzalwane kanye lobudlelwano phakathi kwethu sonke njengabantu beZimbabwe.
Embikweni wabo abenhlanganiso yeZimbabwe Peace Building Initiative Zimpi baveze ukuba kungumlando womuntu wonke ukukhuthaza ukuthula besithi lokhu kusiza njalo ekuthini zifezeke izimiso zama sustainable development goals umhlaba wonke. Umgcini sihlalo walenhlanganiso ongathandanga ukuthathwa amazwi unkosikazi Sekai Holland utshelela umsakazi ukuba ukuthula kwenza ibe khona intuthuko uqobo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi izehlakalo ezibe khona elizweni kusukela ngesikhathi sokhetho yisibonelo sokuba kuyadingeka kulondolozwa ukuthula elizweni.
Ama-sanctions la ahlala kukhunywa ngawo asikho ukuthi afakwa ebantwini ngenxa yokuthi abantu bayabazonda, kodwa siyazehlisela thina ama-sanctions ngenxa yokuzihluleka ukulandela ama-rules lemithetho esizivikela yona thina njengelizwe. So abantu sebezaqala ukukhala ukuthi sesifakele ama-sanctions. Kukanti
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ugcizelele ukuthi kuliqiniso lokho okwehlele ukansela Rungano we-CCC ngoba ubufakazi bukhona emapholiseni ukuthi ngempela ulumangalile lolu daba. Ngaphandle kukaRungano lamanye amalunga awe-CCC asethe athunjwa ngemva kokhetho agoqela ukansela ka-Ward 26 eHarare umnumzana Womberaishe Nende lezihlobo zakhe omnumzana Samuel Makhuhlane loNelson Mkwena abenhlanganiso ezimbalwa abagoqela eyeZimbabwe Human Rights Zimrights bathi kusadingeka ukuthi eleZimbabwe liqakathekise ukulondoloza ukuthula elizweni. Embikweni wabo abawukhiphe lamhla wasayinwa ngumqondisi walenhlanganiso umnumzana Dzika Mayibere abeZimrights baveze ukuthi ukuthula kumele kube lokuzinikela kwenhlangothi ezijiyeneyo zomvikela ukukhankasela ukuthula lokhu hatshi ukuthi kuphelele ekuhlabeleni ingoma yelizwe kuphela i-national anthem. Uhulumende weMelika izolo wethule umbiko othi lelo lizwe likhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Lawa mazwi asekelwa njalo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations umnumzana Antonio Guterres. Olwalo nyaka usuku olwe-International Day of Peace lunanzwa phansi kwendikimba ethi Actions for Peace, Our Ambition for Hashtag Global Goals. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abaphikisayo bathakazelela okwethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa otshele umsakazo weSouth African Broadcasting Corporation ukuthi inhlanganiso yeSouthern African Development Community iza kwenza umhlangano kusikhatshana esilandelayo lapho okuzahlolisiswa impumela yokhetho oluqhutshwe eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. URamaphosa uthi eleZimbabwe labhekana lobunzima ekuqhubeni ukhetho lwamakhansila amalunga edalela ephalamende lolukamongameli. Umongameli Masemnangagwa namhla utshela umhlangano we-United Nations General Assembly ukuba ukhetho lolu lwalukhululekile. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe olunye ukhetho lonyaka ukuze sizwe okuningodaba lolu sixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-Citizens Coalition for Change lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Uchuma usungula lingxoxo.
Kuvele nje ukuqondela ukuthi xa sokuphelile konke lokho kube sokuhamba kuyo tablewa lokuze i-report yangkhona kusadak yonke. So akusiyona into entsha emangalisayo njalo futhi sikwazi mhlophe ukuthi kona lokho okwenzakeleyo izinto ezokuthi kona kathesi sebesiyahlala phansi bethi hayi sibone lokhu lalokhu 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 okungabe kuhambanga kuhle kumbe kuhambe kuhle. Okuzayenza-ke ukubana kube kulapho siqalisela khona sesilungiselela u-2028 elections ezizabuya. Okay, sesingayimprova laphana laphana saphambanisa laphana hayi lapha senza kuhle la so lapha sizala silokhu senza so. So i-report eyenza ukuthi khona ikusasa yangikhona ingcono kulalokhu ade kuyikhona namhlanje. Akula lutho olumangalisayo ngakho, akula lutho kumbe ngenxa ukuthi bangabe yabethi khona hayi ama-elections kacitshe ukuqashe kutsha or anything abalayo leyo mandate. So yinto vele ekhangeleleyo njalo eyinto enhle ngoba kukhula kokuphela phela. So ama-corrections avele afunakala empilweni, akula ntembi kuyamukelwa lokho.
Mamlotshwa, wena ubona njani ngakho lokho? mina ngiyaphoxeka bakudube ukuthi ngizwe uRamaphosa bem-interviewer esithi yena oku-experience eZimbabwe ngama-challenges. We cannot be saying mina ngibone ngani nxa iGarden Tool ungayivizi ngeGarden Tool othi Spain. Let's call a spade a spade. Iqiniso yokuthi sibone during and before the elections violence. Sabona futhi during and before ama elections iopposition isaliswa ukuthi ingene emgwaqweni kumbe ingene kuma rallies irale. I don't call that normal. The vote was suppressed ngoba abantu bethu a lot of intimidation going on. Even nginje babukhiphs ukuthi ngicelebrate ukuthi esenate ngingenile. Angi celebrate mina ngi celebrate abantu bemathebeleni South who were resilient enough and stood up in their numbers ukudloba sebencindezela indlani behambe bevota bebona ujinjo. So isadaki nxa isiyi toothless dog ingatsho isiyinja engalumiyo ayisasisebenzeli thina because clearly ZANU-PF is not following the SADC protocol and guidelines as a manager of free, fair, credible elections. We cannot call this sham of an election free, fair, and credible. It was not. Abantu bebencindezelekile. Sibona voter suppression endenga kakhulu kobulawayo kuma big cities. Sibona ukuthi ngesikhathi abantu bemele bevote akula ballot. Akula ballot paper. How do we call that an election? Even for ZANU-PF, this is an all-time law. Esiyitshoyo bakudume.
Ye, khonapho ke igolide kukhanya ngazani yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu abaphikisayo bathi hayi vele lokhu kumanikiniki le sathiki layo yakutsho ukuthi ukhetho luzange luqhutshwe ngemfanelo, i-European Union layo yatsho njalo. Singathi ke khonoko ke yikho kwenza ukuthi bahlale phansi bathi hayi asibone esingakwenzala.
Selo kungathethula yingwe angikaboni i-election esingayithi i-perfect emhlabeni lo wonke jikelele. Kugoqela even khona ngapho ku-America sibili nakubo UK lamaye amazwe asethuthukile. There can never be any perfection. Into one perfect kuphela uNkulunkulu uJehova umdali wethu sonke. Nguye kuphela olelungile lokuthi amela abantu kona I am perfect. Thina abanye sonke yikuzama. So akumangalisi ukuthi ona kungabe kube lesigonqa lapha lalaphana ngoba vele kuyatholakala ukuhamba ukukhubeka ukukhubeka ukuhamba. So asiyonto emangalisayo. I-SADC yiyo umsebenzi wayo ukuthi izo-observe ikhangele lapho siyabe sikhubeke khona isitshengise ukwenzela next time okulitshela kwana kungaphindi kusigonqe futhi. So akula nto embi kodwa mina into emangalisayo ukuthi abantu laba bethi sibabele befunda kodwa it's a sham, it's a sham. Ngaba mabhizi bayakholisa ukuthi ngasebengenele kubo senate, sebengenele parliament, sebengenele even lapha kubo council. So are they in those seats through the same sham yini or what? You know, into le ifuzibe lula kanje. So asivume nje hayi lapha nginqobile, lapha nginqotshiwe ngoba vele yimpumelelo ezimbili zona lezi ezikhona ukuthi unganqoba kumbe unqotshwe. Hashi loko kwantu kona impumelelo zibe mbili ukuthi ona mina yima ngihlala nginqobile kuphela. It was free. But ama-rally kade bawenza khona ebulawayo kabazange benze irali yabo enkulu lapha e-YCD anti bayenza abavalelwanga. I-problem yabo ikuthi kona lapho ababevalelwa khona babengabikanga emaphoseni ngesikhathi ngoba vele bale problem yale ukwenza into ngabomo ukuchopha kona kodwa ona sizenza ngabomo kwenza ukuthi kona singavalelwa siyalelwe. Then international media bese dali lamona kade besalisa ukwenza amarali abo benza ngabomo lokwana.
Nakhonokho ukuthi kona bezana bafuna ukuthi babe ngubhuti omkhulu ku-election kube ngathi thina singabaceli kanti nathi siyizalwane zeZimbabwe and silelungele lokuthi nxa i-election sibizwe kwathiwa ngelangelinje kule election siyekele nini siye ebantwini bethu siye campaigna njengoba labo becampaign siyekhulumisana labo kungabi nalapho kuthiwa sesicela i-permission khangela khathesi after sesivotile ubona ukuthi ama-members ethu angama-members of parliament asebotshiwe ngama-charges angazwisisekiyo ema-south sobabunje emnyama laye kuthiwa utshontshe $100 kabani bani izinto ezinjalo ziyenzeka and ziyenzeka kithi kuphela ubona ukuthi lokho ngesikhiwa yinto okuthiwa yi-repression bazama ukusincindezela thina njengabantu be-opposition singabonakali nje sihle sithule zwi singabi khona.
Lapha lizwe uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-TCC loMnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee bexoxa le-Studio 7.
osomabhizimusi bakobulawayo bathi kumele kuvuselelwe amafekthali edolobheni leli ukuze uZulu athole imisebenzi njalo umnotho welizwe usebenze ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni lelo okudinga indlela yokuvuselela amafekithali amaningi avalwayo lokusungula amatsha. Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. Usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizokhuluma nge-digitalization, e-commerce ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube namathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, 1960, 1940, 1930. So imitshina leyana can't compete. Kayikwanisi ukuthi ilingane le mitshina esebenziswa e-India. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe eyenzi i-one product, e-India bayenza i-60, e-China 50, e-South Africa kumbe 20. So akulingani. Imarket eZimbabwe ikhona, abantu angakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama imports kathesi maningi.
Umqondiso wamabhizimusi amancane i-SMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Bengelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakobulawayo sebesafe kakhulu, abantu abalamali, izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphutshe. Uminista njengoba esithembisile imali ekhona, ama-SMEs athole umsebenzi ngoba ama-SMEs ala msebenzi. Lokutshelwa lokho sokwenzakele lokhu kobulawayo ntsho ukubone abantu abaningi they were affected, and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye, sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukati angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. uSithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. uSithembiso Nyoni angaqamuka uColdat will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume le mithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly lapho okulamangameli Emmerson Mnangagwa.
Singakehlukani isihlobo sikhangele ebesikhokhela namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ele Zimbabwe uthi Zimbabwe iqakathekisa ukulandelwa kwemithetho njalo ukhetho lusanda kwedlula luqhutshwe kulokuthula.
Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalisa umthembo Sithembayo Kips Dube
lo Tabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.